Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 Mpandula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Uhlelo lukamsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa izama birth certificates lezinye ingwalo elizweni lonke luqale lamhla inengi likala ngenhlawulo ebikwa inkulu kakhulu.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wehlulekile uya emhlanganweni waseGwanda ngesonto kulandela ingxabangxoza esebandleni.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni okudakayo bakhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyilondoloza abantwana ukuze bengaze bathatha ezidakayo labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lweziphathamandla zikamsitheli lokubhodabhoda ngelizwe zithathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye luqale lamhla kulokukhonona kwabaningi abathi imbadalo yemisebenzi le iningi kakhulu. Abalabazali abazalelwa phandle kwelizwe bamele bakhokhe imali engamadola angamachumi amahlanu kuthi abafuna ukuguqula izithupha zezenge ukuthi baphiwe ezingamakhadi eplastic nxa zalahleka kumele bahlawule amadola alichumi lanhlanu. Okunye ukubikwa kungaphathanga kahle uZulu ukuthi nxa incwadi zakho zokuzalwa zingakhanyi kahle kumele ube labafakazi njalo uye emahofisini amakhulu hathi kuziphatha amandla lezi. Sixoxelo nobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyelenga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lisithola ama-reports lapho ukuthi kulabantu abaningi ade befuna ukuthatha izithupha, particularly laba abalahle izithupha ukuthi khabe beqotshwa ngendaba yokuthi kuthiwa bekumele bebhadale ama-$10. So iningi labantu bebengela ama-$10 wona lawo. Njalo le kuthi kwezinye indawo ukuthi kuthiwa imitshina yangkhona, like for instance, I think he talks okule registration center emachibisa, akulalutho olwenzakele ngendaba yokuthi umtshina wakhona adufile. Njalo sithe sibuzisisa abane iningi labantu vele khanye ngani kabakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba khanye ngani abantu be-registry akula advertising abayenzayo. Thina sabe sikhangelela ukuthi ikakhulu lanxa kulo hlelo olunjalo olwenziwayo, so they expect ukuthi like njengakithi sihlala khona kuyaba lezi ncwadi, ukhansila yabhala incwadi le ibhodi izindlu zonke esabe sesigabeni itshela abantu ukuthi kulo hlelo lelo.
Lona uhlelo lokubhalisa ukuvota lizwa kuthiwa luyaqala nini, njengoba sisizwa ukubana imitshina yokuthi abantu bebhalise isikhona elizweni?
Izeki ibike ya-anonsa yayithengo ngenyanga lezayo eka-Okthoba, but singazi ngoba thina as far as our concerned uhlelo lolu awuphongi ukugijimela nje. Kumele uqalise ukuthi one, kumele uthi nxa ithini sikhona kumele kwenze lokho okuthiwa yi-pilot testing, and also enye into ekumele yenziwe kumele kufundiswe abantu bona laba azabe berejistisa abantu ukuthi imitshina yona leyi isebenza njani, ngoba khathesi akusafani lakudala laphana ukuthi kwakuphiwa amafomu abantu bebe bephonga ufila kufomu kuphela. Khathesi it's an issue yokuthi sokufuna izinto ze-technology. Abantu bona laba abazafumele befundise ukuthi nxa bethatha ama-fingerprints basikana njani iminwe yabantu ukuthi iphume emtshineni, kumbe ama-photos onala impikitsha babathatha njani. Bathi yebo kungo-Okthoba, u-Okthoba sokusela singathi amaviki angaba yi-4 ukuthi afike, but akukabi le-training akukabi le pilot testing.
Hello ke ngonkosazana Ellen Shiriyelenga unobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo.
Ibandla le MDCT lithi kalikwazi ukuhlupa unkosazana Thokozani Khuphe yena othi umanyano we MDC Alliance kawenzwanga ngemfanelo. Abantu ababukele okwenzakala kuleli bandla bathi uMakhuphe ukhathazwa izenzo zikamnumzana Morgan Tsvangirai yena athi unguntando kayiphikiswa. Asenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngalolu daba. Kodwa asizweni unkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le PDP bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 umlalazi usungula lingxoxo.
Xa ungavumelani lo mnumzana Tsvangirai uyagongodwa akukali mhlawumbe uMakhuphe lakade uMakhuphe bagongodwa ngobani bani kodwa yinto esivele siyazi kusukela ku-United MDC ukuthi abantu kade bevele begongodwa bangaphikisana lo mnumzana Tsvangirai. Iunity yabantu akula muntu ophikisana layo wonke umuntu akubanjwane kodwa sihambeni ngendlela e-transparent not i-witchcraft ade siyibona ukunegotiate ebusuku labantu abanegotiatayo bangikhona kawubazi ubona sokuthiwa nanti dili wena sayini ubani osayinile namsen sayinile kungazange kube segcekeni umnumzana Tsvangirai wahambe siyaconsulta abantu waye engasafaki egcekeni lokhu akukhulumelane nabayo nanku sokusegcekeni etafuleni ngigceke i-transparent wayingekho
ubabamnalazi into le yakhulunywa edale yabo inkokheli zethu omama uMakhuphe obabudidi obabulamo bakekhona asonto yakhuluma ngasese bayivumela leyo nto asivumela nemini ukuthi yibonayo athi sebeyivumile sebethandekini laphana kukhona abakubonayo okungabaqwalisisanga abalisha khonokho kodwa mntu omdala kambe shiwa mlalazi ekhaya mina nayo sihlezi ngathi ngase sitshayana kithini phambi kithi gogo sitshayane phambi kwazulu angithi siyavalisa balihlalisane phambi hayi makhumane lapha mina kamvumelani lakho lokhu okukhuluma ngakho nesizathu salokhu nalokhu nalokhu lapha mvumelani nalokhu angithi hayi mina ngithi lokhu kuraithi ngalokhu nalokhu impumela ye-coalition ayikaphumi ukuthi gaqe ngoba lokho esamelele ukuthi sibone ukuthi kuyenziwani njalo sonke savumelana ku-congress resolution ukuthi umuntu ozabe egqexisana namanye amabandla nemtrejejelikhirayi omama Makhuphe makonoko obabulavuka ukuphuma konoko obabudide ukuphuma konoko ngakho nabengibona ukuthi kwaba liphutha okube ehlula ukuthi bahlale bathi no yebo naye ku-congress savuma ukuthi yena baba Tsvangirai yenza ukukhulumisana nabanye bethu ukubamba namazwi bahlethi kubone ukuthi kayisikho.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma lo mnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-PDP. Vethule amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today olwethulwa nguGibbs Dube we Studio 7 enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kukhasi VOA Ndebele.
Good Life Talk lamhla sixoxa ngohlelo lohlangothi lukahulumende oluka Msitheli oluphume ijumo lokunika uZulu izithupha zamaphepha eplastic lencwadi zokuzalwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
I-commission ebona ngezokhetho kwelekhinya ibika ukuba ukhetho olutsha lokudinga umongameli oluphindwayo kulelo lizwe ngemva kokuba imthethwandaba ithe olwenziwe linyanga alwemukeleki impumela yalo soluza kwenziwa mhla ka-17 ngenyanga ezayo.
Ele China selisole kakhulu umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokwethusela ukuthi ilizwe lakhe lizaquma ubudlelwano lamazwe adlelana le North Korea kwezamabhizimusi ngemva kokuba umongameli wele North Korea eqhubeke ngokuvivinya izikhali zakhe ze nuclear.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni izidakamizwa elizweni bakhuthaza uhulumende ukuba avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuba bangaze bathatha izidakamizwa ngoba isimo saso sibikwa siqhubeka siba sibi elizweni. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
USenta Bravo osebenza nabenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngomunye wabasinda kwezokuthatha okudakayo. Yena ke uthi ukuyekethiswa kwale mithetho ingasasetshenziswa ngokufaneleyo ngokunye kosekubangela ukuqonga kokuthathwa kokudakayo kubontanga.
Ama drug policies wona lawa esiwakhalelayo yiko kudala sasithi thina sasingangeni emabhawa. Hozothi umntwana omncane ungangeni ebhawa noma ukuthi ubaba emnike imali ehambe ethenga utshwala, sesingahambi thina sethenga utshwala. But katesi uyabona umntwana ejele isupa ehamba le mgwaqweni, into leyana ayivuli njengabo castle light ukuthi kuyavula kuya kubiza isivalo phezulu. Lokhwena kuvulwa easy, umuntu akwazi umntwana kwase ukuthi avule khonokuyana ana aphinde avise isivalo afike lapha anike umdala. Mhlawumbe umdala wangkhona udake kudala uhlezi kananzeleli ukuthi isivalo sana sivuliwe yini umbena sivulayo, uyavula kuphela phana qesa kunadala futhi. Abanye kathi sebenika abantwana utshwala sikangeli. Abanye sebethathe insango zangkhona venika abantwana kangeli.
Imithetho uSenta Bravo uthi kumele kube yiyo eqondisa ukuvimba ukusabalala kwalolu dubo lokuthathwa kokudakayo.
Mina ngikhula ngani sithi ngibona amapolisi bevupha abantu ukuthi i-public drinking. But kathesi umpolisi abona zile siyale umunye ejele ikoti siyale badlule so emchoveni yabona umuthi ekhadi umchova ejele isupa enathi isupa emchoveni. But umuntu wenalo ungamkunandlela ukuthi umpolisi esisikhathi etshona umpolisi eyakudeda umchova la aphinde ahlezi phakathi engeli phakathi ahleli emchoveni uhambe hambe behamba lana yabenathiswa lehlezi emuva ekhuluma inhlamba ekhuluma into ezingenangqondo esemuva. Umpolisi uyambona ehibilika kuphela ekhangile nxa ekhangele akulali uthi ezalikhuluma uyambona ehlumchova esiya uyakhona. So siyanga vele sivela ngapha siyanga sicela ukuthi smith leon
unkosazana Lilian Ndlovu isakhamuzi semzini weHeadcliff eHarare omunye laye osinde kwezokuthatha okudakayo uthi zinengi izizathu ezibangela ukuba umuntu ikakhulu abasakhulayo njengaye bathathe okudakayo. UMandlovu uqale ukuthatha ngemva kokulahlekelwa ngunina ngomnyaka ka-2000.
Bengithathe ama-drugs utshwala, benginathe ama-strong stuff but kade ngayekela ngingedwa kuphela. Batshele ukuthi kungcono ngiyekele kodwa akusebenzi ukuhlala ubedakiwe. Siyakwazi ukuthi impilo enzima kodwa the more you take the drugs the more your troubles ziyengezelela indlela zakho.
Sibikwa siqhubeka sisiba sibi isimo sokuthatha okudakayo eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo kungenani ukuba basemadolobheni loba emaphandleni. Umsekeli wohlangothi olubona ngezabahlaselwa yimikhuhlane yengqondo elizweni unkosikazi Shelly Dr. Sithole uthi njengohulumende bakhathazekile ngalesi simo.
Ama statistics angkhona kubasakhulayo bonke i-65% iyathatha okudakayo. Then nxa sikhangela ezibhedlela kuyabonakala ukuthi 45% kulaba abagula ngomkhuhlane wengqondo. Umkhuhlane wengqondo wangkhona walethwa ikuthatha okudakayo. Then i-57% ema-admissions onke kusibhedlela ezigcina abagula ngomkhuhlane wengqondo ulethwa ngokuthatha okudakayo.
Unkosikazi Sithole uthi le mithi okumele ithengwe ngokulotshelwa incwadi ngodokotela ama-prescribed medicines. Ngokunye usekusetshenziswa ngendlela engayisiyo ngabasakhulayo laba.
Ama-drugs a-prescribed like homofen, labopepethine, like o-histalix. Bafanele ukuthi ba-prescribe ngudokotela, athathele ukukhwehlela, athathele i-pain, but abasathathi ama-drugs wona lawo ngendlela yona leyo. Bona sebethatha ukuthi bazizwe sebestika. Bona abantwana bathi kustika. Ukustika kwankhona ekuma in one position. So iludubo olukhona esikhangelane lalo.
Lanxa sebelatshiwe, unkosikazi Sithole uthi babuyela kokuphela esibhedlela njengoba bezophinde bakuthathe njalo okudakayo lokhu. Lapho sebelatshiwe baqonqoselwa ukuba behlukane lakho okusuka kube ngumthwalo omkhulu kuhulumende oqhubeka isiba nendleko yokubelapha, ikanti leyo mali kungebi kade izosetshenziswa kokunye.
I-9% yabathatha okudakayo akumelanga ukuthi ba-adjustwe. Kumele ukuthi ngaye babonwa kuma-outpatients, then bese bebuyela ngekhaya ba-continue nge-treatment ngekhaya. But manje okuhluphayo yukuthi bangaze babuyele ngekhaya bahlangana lalabana abathenisayo, base bebathenisela futhi sebebuyela futhi emkhuhlaneni lwana adumalethe esibhedlela.
Abezempilakahle bathi liqhubeka liqansa inani labasakhulayo, ikakhulu abesilisa abathatha udakayo ngezizathu ezehlukeneyo, okubalisa ukuswela okokwenza lalapho besanelisa. Abohlangothi olubona ngezokuthathwa kokudakayo lokudalwa kwamacala enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations Office on Drugs and Crime, bebika ukuba phose amakhulu amabili ezigidi zabantu umhlaba wonke besebenzisa udakayo ngokungekho emthethweni, okubalisa imbanje, cocaine, mandrugs lokunye okuchiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda ukungethembeki okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wakhe. Lanxa nje ekhangelelwe ukusungula uhlelo lokulwisana lomkhuba lo kuliviki. UMugabe uzasungula umkhankaso lo ngolwesithathu, njalo uzaqhutshwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. UMugabe useke wachothoza iziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lamapholisa phezu kodaba lwe-corruption, kodwa kaningi akula muntu obotshwayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Yindlela yokusubhala ebusweni ngobulembu, ngoba umonakalo wokuntshontsha komnotho kaZulu kwaziwa ngumuntu wonke. Besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo, ngoba abantu bangkhona bayazakala. Uzokuswele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Sike sabona esikhathini esedluleyo uMugabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa, kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolu hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho, yikho ngithe phambilini ikusivala ngobulembu emehlweni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba le nto ezakwenzakalayo. Silama-commissions lawa anti-corruption, asikezi umuntu oyedwa oseke wabotshwa. Yena uMugabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion ecatshileyo akakwazi yacatsha njani. Lanamuhla lokhu esinikele uminista we-mines ukuthi asazise i-ministerial statement ukuthi kanti imali le kwahamba njani. Kodwa kanti ungathoni uyinkokeli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecatshileyo wehluleka ukubopha nethi ngumuntu oyedwa nje, iphonga umnyamalala nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi lento azayenza kulanto azayo.
Lona udaba lobuhuquluzi lungaqedwa njani elizweni?
Udaba lobuhuquluzi ungaqeda nxa yena aqalame, ngoba bahuquluza naye bonke laba abantu abatshontsha izimali bayahamba bayemhlephumela layo. So ukuthi yena ababuphi sokuzaba nzima ngoba badlabula. Okokuqala omela kwenza kwindaba yokuguquluza ipheli ngoba sokuvele sokubolile phezulu. Ngaqale ngokubopha laba abathola imali eningi kwedla laba abaphansi abathola amafufu ngoba bayazakala. Ungakhangela amapoliseni bayathuma ngabakhokheli babo obasi babo ukuthi namhla ngifune liyebopha abantu mina kini esiqhwaneni sami kumele kube imali engaka. Nxa efuna ukuthi sikholwe ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi ngaqale abophe abantu sizokuthi kunabantu ababophile.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli ze-MDCT.
AbeZimbabwe abedlula inkulungwane bebebuthene eBerea Park eJohannesburg ngempela viki embuthanweni oqoqwe ngabaculi bekhumbula umlandeli wabo wadutshulwa egigini lomculo eHillbrow Theatre. Abezomphakathi abaculi labembusazwe bonke bethule inkulumo besola ubugangi obenziwe ngabanye beZimbabwe kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labantu abedlula inkulungwane abesembuthanweni wokukhumbula umnumzana Allan Percy Ndlovu odutshulwe wafa ngesikhathi isizwana seZimbabwe sidubula mahlana abebebukela amaqembu ezomculo eHillbrow Theatre eJohannesburg. Induna yabeZimbabwe Albert Zwelibanzi kumede ngokuxwayise ngelithi lesi sehlakalo kungenzeka sidale izenophobia.
Singazenzi izenzo ezimpi ezinjengalezi. Azisisi ebuhleni, azisifundisele abantwana. Siyacela ke lisuke kulezi zinto ezinjengalezi ukuthi abantu bezihlale phansi bengaphathanga sibhamu uzongena lesibhamu phakathi sikubulala abantu.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Mathudu utshele abebebuthene ukuthi akumelanga into enje yenziwe ezweni lokuhamba.
Into engcono yokuthi asihlaleni phansi. Nxa likhuzwana ngemvubu, hlaleni phansi likarabhane ngemvubu, likhuzane. Ma likhuzwana ngamampama, tshalani ngamampama, likhuzane. Kodwa esikufunayo ukuthi lihlale phansi, liphumele esixazululo sakumisa into efana laleyi.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Victor Mpofu, uthe labo njengebandla bayakusola kakhulu lokho okwenzekileyo.
Akukho mnandi ukuthi thina kuyithina esisebenza kabuhlungu kangaka ukuthi sikwazi ukuthi sinikeze abadala bethu abasekhaya ngale ukudla and all that. Kubuye kwenzeke into efana nale esiyenzeke umfowethu babu uButu Phesi.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bazacela uhulumende weSouth Africa ukuthi zonke izigangi zeZimbabwe kuleli zithunyelwe ekhaya ukuyasebenza gadalala emajele eZimbabwe.
Asibathatheni bonke bahambe ekhami prison. Mhlawumbe lokho kungasenza ukuthi sike sihlale ngcono, kungasenza ukuthi sike sisebenze ngcono ngoba sesithwele nzima ngokuganga.
Umculo weZimbabwe njalo osekela inhlelo zabaculi uDJ Mapresa uxwayisa ngenkulumo ememethekiswa ilabo abathi njengoba umbulali kulesi sehlakalo evela eCholocho vele abantu beCholocho bagangile.
Makubone uMapresa uthiwa ukuthi uMapresa wonile ungabizwa kuthiwa abantu beCholocho bawonile.
Isikhulumeli sabaqoqela umbuthano umnumzana Bheki Malinga okhokhela inhlelo zeqembu leMadala Boy and the Shining Fellows uthe benelise ukuqoqa amarandi aphezu kwezinkulungwane ezilithumi lanhlanu okuyimali ezaphiwa imuli kamuyi. Wathembisa ukuthi kuzaqiniswa ezokuphepha emagegini abaculi.
Bengicela nje baqhubeke bebambene mabebona nje phakathi kwabo kunomunye onganophethi into engekho right semcimbeni bakwazi ukuyiripota nje noma bengasivezanga bahambe nje efoneni batshele i-security ukuthi nangumuntu ophethe into enzima sikwazi ukumkhipha ebantwini isikhathi sisekhona kungakamoshakali.
Umculo-ke owafelwa ngumuyi yiwo obuphambili kulombuthano. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje sekukhonjwana ngeminwe kuqembu leHighlanders lona eliqhuba nzima kulezi nsuku njengoba umqeqeshi u Errol Agbay esebeka umlando wokungadlali kuhle phezu kwenkokheli yeqembu athi yehluleka ukumthengela abagadli, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu lelendazo Errol Agbay utshele intatheli zemidlalo ngemva kokunqotshwa kweBhoso liqembu leChapungu ngewanyakanyangesonto ukuba ukungabi khona kwabagadli ababukhali yiyo imbangela yokunganqobi kweqembu leli. Njalo isithi lesi simo sidalwe yikuba kuthengwanga abagadli ekuhambeni kwalapho ababekhona.
Umdlalo walamuhla uyibufakazi bokuthi asilabo abagadli, ngoba loba sidlalise abadlali abasakhulayo sehlulekile ukuhlohla, njalo lalabo abathi abagadli silabo bazibonele. Inkokheli yeqembu ihlala isithi ayilamali, asingeke sithenge abadlali, kodwa bephinde bejike futhi bathi abagadli bakhona okungento eqotho.
Ophethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uModern Ngwenya uthi umqeqeshi u-Agbay engacatshi ngomunwe ngoba iqembu le-Highlanders lilabagadli abayisikhombisa, iningi labo abaqhatshwa nguye.
Ucoach nguye wabuya lama-players asayina thina ama-players ka-Highlanders. Kade kulama-strikers angu 9, kwahamba 2 kwasala 7. Ka-7 saba ngu-7. EZimbabwe lapha ama-strikers ayawafuna ngobani? Sikhuluma kanje ophezulu ekuhlohleni ngubukhosi Sibanda. Twahamba kudala lama-goals amangaki? Ule 10 goals. Into nxa sokunzima kanje, hayi ukhoche kakhulu ukuthi hayi lapha mphambanise lokhu lalokhu 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 lalokhu, hayi khona ukuthi i-executive iphambanisile. Into esingangena e-ground madoda sihlohle.
Ngeviki edlileyo umqeqeshi u-Agbay ucatshe ngokuthi obe ngumsekeli wakhe u-Amin Somapiri nguye obemudla izithende, ikanti kweli viki ukhale ngenkokheli yeqembu. Njalo umlandeli weqembu uNkosana Nyandeni uthi leyo usola inkokheli ngokungadlali kuhle kweqembu le-Highlanders.
Mina besukume wonke ukuhamba njani ethinini? Team yafa siphelwa yithimu bona bekhanya. Amiranga sibesabe, kumele sibajonge ithimu lethu nayesipelelayo kanti esithembelekile. But bona nawo babhiva kuleli club sikhanya.
Ukunqotshwa kweqembu le-Highlanders ngesonto bekungokwesine ukudliwa kwaleli qembu imidlalo ilandelana. Seliyehlele eli qembu lahlala endaweni yethobamu nomunye engalaneni yemiklomelo. Phezu kwengalane kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobe le-Homine ngethuka 1, njalo elile miklomelo ngamashumi amahlanu lanye 51. Endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngamashumi amane lathoba mine 2 48, njalo linqobe le-Capes United ngethukanya. Iqembu le-FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu elile miklomelo elingana le-Dynamos, njalo linqobe le-1 nge-1 kanya. Kuthi endaweni yesine kule qembu lenkezi Platinum lona elile miklomelo ngamashumi amane lesithupha, njalo elinqotshwe ngele-Shapane Mine nge-1 kanya. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Summertime, siphelile sama kithi lapha ngwe.
Hayi siphelile, sisele khona lekhaya.
Sesiyemqandweni impela. Singakayehlukani sikhangele ebesihamba phambili.
Uhlelo lukaMsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa lezinye lubikwa lungathakazelelwanga ngabaningi.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda i-corruption elizweni.
Eselugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo igama ngoChris Gande lilale.
Lo ntungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.